yakufanelanga vele ahlale kuze kube phakade umzimba wakhe uyathi ukuthi kumele aphumule usesebenzile iminyaka yonke le eningi ngakuyikuthi lokho kungelaye umuntu bengelaye umuntu ongahlanganisa icembu alikhophelele ngendlela usangula kade likhophelela ngakhona kumbe ngendlela engcono kubonisa ukuthi kulenkinga enkulu phakathi kwe-NPCT akulandlela yokuthi bamgcine kuze kube phakade angeke anxa engathuthukanga umzimba ngendlela ongakhona angeke enelise ukuthi aqhampeni abhodile izwe lonke ekhuluma labantu ukuthi bafotele i-NPCT uyagula kusegcekeni lokho.
Manje ngokubona kwakho ibandla leli lenzeni ukuze linqobe kukhetho ikakhulu sikhangele indaba yomkhokheli?
Kumele badinge umkhokheli owamukelwa ngabantu bonke phakathi kwabo, angeke bamswele umuntu owamukelekileyo phakathi kwabantu. Into abayesabayo uvele nje into eyajwayeleke e-Afrika yokuthi kuyangena umbuso oyedwa ahlale kuze kube phakathi lakwi-opposition kube njalo besesaba into engekho umnyama ongelampisi. Kabadinga umuntu phakathi kwabo bazamzuza bamsekele bebonke uza kwenelisa okwedlula mhlawumbe lokho okwenziwa ngubabuthandilayo. So akufanelanga besabele khatshana, kumele bayiguqule indlela abacabanga ngayo bafake inkokheli entsha basebenzelayo. Akula ngenye indlela ngasoze ahlale kuze kube phakade njengoba engumuntu nje.
Siyabona ukubana udaba olungani luyakhathaza ukuthi phakathi kwabasisekeli bakamnumzana Tsvangirai abathathu ngubani ongathatha isikhundla sakhe? Wena ubona njani kakhulu sikhangela ukubana oyedwa unkosazana Thokozani Khuphe nguye owakhethwa ngabantu laba abanye bakhethwa ngumkhokheli? Ukubona njani wena kwena?
Kumele balandele isisekelo sombuso sebandla. Umuntu ongalandela isisekelo sombuso sebandla ngeke umthembe ukuthi angabusa ilizwe ngendlela efanele alandele isisekelo sombuso selizwe. Lokho kumele kucace, abantu bangaze baba le-standard esinye for izanu babe le-standard esinye for i-MTC. Ukusekelwa kwendlela yokubusa okuthiwa i-democracy, ukusekelwa kwendlela yokubusa elandela isisekelo sombuso kumele yenziwe nguye wonke umuntu kunye labambandla ezokukhola civil society. Wonke umuntu kumele alandele isisekelo sombuso, akalandele isisekelo sombuso sabo onguye okhishe isisekelo sombuso abe nguye olandelwayo. Kungenziwa into zokucabangela bethiya abanye abantu ngaphandle befaka abanye kodwa siphulise isisekelo sombuso. Abalandele isisekelo sombuso nxa sisho ukuthi kukhethwe kuvotwe kabavote, nxa sisho ukuthi kakungena omunye kungavotwanga kakwenziwe khona lokho. Abalandele isisekelo sombuso bachazele abantu ukuthi ovele ngekulandelwa kwesisekelo sombuso nangu abantu bazalayo into leyo naloyo.